ukhulunywe ngumnumzana uGwatira kusuka kubeka abantu bonke bezimbabwe bayoku 200 units ngoba nxa sesikhanani ukuthi 200 units yesingathi i-afforded ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 mbele $156 kodwa sibe sinanzele ukuthi yona leyo i-200 units ayisiyo engenelisa imuli zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and i-400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhanani ukuthi usebenzise imali engaka $978 okuyimali abantu bezimbabwe abangelayo yonale ngabe bona bafaka ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhonzeve amagesi kulokuthi kuthiwe khona angathengi first 200 units lana then next 200 units osuyithenga mbe next other units osuwathenga abe sedula for instance kathesi ngingathenga namhlanje amagesi engampela namhlanje ngomhlaka 31 so kuzele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kusasa yinyanga entsha khonokhana ngibona abantu ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igesi ngaphela enelise ukuthi azithengele igesi kayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqala ukuthenga ungathenga ka-1 beka-2 ungazothenga kwesi-3 laphana usuyabhadala ama-$3 something per unit so kube sisiwa lalaba ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78 bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanga i-debt yakhe so ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba ne-problem
kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko
nga uzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenga amagesi uyakuvele uhola malini njalo uyasala emalini even yona i-200 naleyo i-200 wathi iyabe uyakudlela almost $200 bangaka abantu abahola more than $500 ezimbabwe because ngasikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhitshini uma osebenzele ezindlini zabantu anje ukhona umuntu othengisa emsikeni okumele ukuthi la yagcina imali yakhe ukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000 so yena lowo muntu uzathenga njani anti wonke umuntu wane ngathengisa emsikeni engingathole $10 nje kulula ukuqala ngoba ehamba ethenga amagesi endlini yakhe bekungabi mnyama kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagesi lani $10 kathesi iminimum yokuthenga i-$50 so kumele abuthele ukuthi abe le-$50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo njalo ngaba le-$20 kayitheni so sokumele abuthele engathengi $50 this time athenge enye $50 nedingeni iviki ezayo ze siyathenga kuthi yanenye iviki liyane ngali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela usethengela 3 ama-charges asemthaya khonapha so kumele ukuthi asengena kubani usengena kubracket lani ye-$3 something.